imali ezibhadalwa ngabalimi amagetsi lefertilizer ziphezulu kakhulu ukwedlula ezibhadalwa ngabalimi abaseZambia kumbe South Africa, ngoba amagetsi lama fertilizer eZambia kumbe South Africa intengo yakhona ingathi phansi. So sithi nxa sesikhangelisisa izimali esizibhadalayo per ton, singathi abalimi abalapha kabalungisa ingqolo yakhona yabe ziphezulu. Uhulumende yena layo uyabe sesesaba ukuthi uzagcina sithenga ingqolo elomtengo ephezulu, yena ekwanisa ukuthi athenge ngemali encane ingqolo evele eZambia.
Nxa sesikhangela ke udaba lwengqolo ilolu, kambe lungabanjwa njani ukuthi kulinywe kakhulu ingqolo kwele Zimbabwe?
Ye iqinise ukuthi kwamanye amazwe e-America kumbe e-Europe uhulumende la ikafuni ukuthi ingqolo ithengwe ngaphandle kwelizwe. Yikho uyabona ukuthi ngezinye ngayisikhathi nxa ingqolo yakhona ingabanengi kakhulu bayavunyezwa ukuthi bayelahlele elwandle, kodwa imali abade befanele bayizuze ukuthengisa ingqolo bayephiwa nguhulumende, yiwo ama-subsidies akhona. Kodwa kwakhathesi mina ngibona ngathi okulungileyo ukuthi imali yakhona abakhuluma ngayo ngaye iyanikezwa ama-bank abe yiwo alungisisa udaba lezikweletu labalimi, kulokuthi uhulumende ajale uphonga ukuthi imali iyabe linika abalimi directly, ngoba kuza kwenza ukuthi kube lobuvila. Futhi akula guarantee iqiniso lokuthi bangaze banikwe imali ingqolo yabo into ngiyakhona yabe iphansi.
Kodwa vele indaba abalimi behlala benikwa imali, kambe banikelwani ngesikhathi sonke?
Yeah,
sasokulinywa
umbuzo omuhle, ngoba izanu PF yayingathi iyadinga ama-votes bajayezwa ukuba belokhu benikwa konke. Yikho nxa ungakhangelisisa nxa sithi kulama-farm subsidies akufanelanga ukuthi kube yi-situation yokuthi abalimi banikwa wonke. Uhulumende yena engavele afake intengo yengqoloyi, abalimi bafanele batshele ukuthi nxa lingaze lilime ingqoloyi imali elizathengwa ngayo yileyo. Lokho kunikeza abalimi ukubanikeza imali ujayele uphonga ukuthi i-petrol, i-diesel, amagetsi konke kuyanikwa. Kwakuqala izwane u-PF idinga ama-votes, okwakhathesi u-minister of finance esesilayelaye vele kaselasifiso ukuthi abe lokhu edinga ama-votes, sokuyi-open market.